Indaba ebusungu kakhulu ezisibusungu kodwa singakhodukiwa wange kuyachitha kakhulu izakhamuzi wange zithole nzima kulezi nsuku indlovu sezitshona zisemalokishini ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngezike edluleyo kulo sakhamuzi ogqotshwe onyathelwa wafa yindlovu ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini kumele kube le ndlela lapha iwange national park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities so ukuthi simake ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawa zenzeke zibe yikudla kwezakhamuzi ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abaningi ewange babulawa yindlala indlovu lazo zibulawa yindlala
ungathi ziningi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini
ngokuzwisisa kwami udaba lolu izimbabwe njengelizwe vele ifisa ukuthini inani lendlovu ezimbabwe liyehlise ngoba kukhanya vele seziziningi kakhulu ludaba olusegudini lamanye amazwe anjeabobotswana labonamibia labozambia labo bathi indlovu zabo seziziningi kakhulu so kutho ukuthini kumele kube le ndlela yokuthini amanzi omhlaba bavumelane lezimbabwe labanye ukuthini inani lendlovu liyehlise
kulabanye abathi kukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala e-game park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi usuke wakuzwa yini khonoko
udaba lakhona angaluzwa kakhulu kodwa engikwaziyo ukuthi thina njengezakhamuzi ewange sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicubungule udaba lalo abantu abalokhu bebuya ewange bevela echina bevela empumalanga bezokuqala sukuzela imigodi so thina njengezakhamuzi sivumelene ukuthini indaba le sekumele sithi enough is enough sizazamisa yonza ndawonye ukuthini igugu leli lamalahle lokunye okunjalo lezi bengamazana thina nje abantu bewange lathi sibe nakho ukubenefitha